Lam le lan tuan tui,
Lam le
lan tuan tui,
Lam
le lan tui shui,
Lam le lan nam pa la fu vin bu na,
Lam le lan tuan tui,
Lam le.
Abogatsha olubona ngezemvelo badubule babulala isilwane esisoda emabhongane ePlum Tree izolo esingesinye sezilwane esesigqede izifuyo zabantu esigabeni esifana la kondolwane kombimba ejujumela kumakhulela babikwa bebulele njalo impisi ezine kusenjalo omhlophe oqhuba inhlelo zokunakekela imvelo emabhongane Mnumzana Adam Presto uthi kungamanga aluhlaza okukhulunywa izakhamizi ukuthi nguye owaletha izilwane lezi ebantwini. Embikweni owethumelwe iStudio 7 uPresto uthe into ayivumayo ukuthi useyilethe ebantwini bakulezi ndawo kuphela zinhlelo zentuthuko ezifana lokugebhela izakhamizi amanzi loncedo alupha ezikolo. UPresto uthe izilwane lezi zingaba zafohla endaweni egcinwa izinyamazana zendle eWange National Park kumbe zingaba zavelela ngakuhlangothi lakweleBotswana ngoba lazo vele kuzindawo zenyamazana zendle.